uncintisa wethu kube ngemva kokuthi sahamba sahlangana labantu sakhulumisana nabo sababuza ukuthi bona bafisani especially koBulawayo lapho ngama recalls lawo. So sahamba sayaxoxisana labantu sababuza ukuthi bafisani bona ngoba bekule ngqondo ezimbili ade sihluphana lazo ebandleni lethu lezabo. Eyakuqala inye yokuthi akumelanga sivumele ZANU-PF lithole i-2/3 majority. Eyesibili inye yokuthi singancintisa siyabe sinceda ukuyigezisa izanu sinike ilegitimacy. Sathi ngcono sithina singayenzi lo isinqumo lesi esibuza abantu first. So sahambe ebantwini basebe sithi hayi kungangcono sincintise singabanika ithuba lokuthi bathole i-2/3 majority. Ngakho-ke sesibophe isinqumo sokuthi sizancintisa kuzo zonke indawo okulama records khona koBulawayo. Kwezinye indawo sisasebhizi sikhulumisana labantu sibuza ukuthi bona bathini. Konke sizakwenza thina sizokwenza silandela izinqumo esizithole ebantwini. Sinethemba elikhulu ukuthi sizanqoba kulolu khetho ngoba thina njengoZaphu singena kulolu ukhetho sizama ukusekela abantu abayibo abakhitshelwa abantu ababameleyo kukhansili lakudala lephalamende. Singena kulolu khetho sizovikela bona amalungelo wabo akhitshwa ngenxa yama-recalls lawo. Ngakho-ke silethemba lokuthi abantu bazasisekela ngoba kumele sibavikele. Njalo ma singena kulolu khetho singena siphethe elokuthi sizovala ngebheju ukuthi iBulawayo ingafi yangena ezandleni zeZANU-PF.
Lizaba lama primary elections yini kumbe selivele selibakhethile abazancintisa?
Sibhizi siyakhetha okwamanje. Sebekhona abanye njalo baningi basiza ukuthi bazoncintisa lapho sizaba khona labamela abantu abedlula oyedwa kumbe singathi abayi-2 kumbe laphezulu sizoba lama primary election. Kodwa okwamanje indawo sesithethe khona silomuntu oyedwa ozamela ibandla lezabo. Ngakho-ke akusoze kudingakale ukuba lama primary election kulezo ndawo.